kuyinto enhle kakhulu ekade vele sinjengelizwe siyilindele. Sebehlalile ukuhlaba ku-America kumaya amazwe athuthukileyo, konke kobo-China kobobani, konke bayenzi bahlabile, kambe thina singobani, thina singathi thina lathi sithi phakathi komumo nalowo mubi kangaka sibalekele ukuthi abantu bahlatshwe. Kanti khona ukuhlatshwa khona okokuvikela imikhuhlane ethile akusho into entsha phela Nkomo. Anje awunanzelele ukuthi thina njengamaZimbabweans silo mphawu lothi silalo lapha engalweni lapha olokuhlatshwa ukuvikela imikhuhlane olubonakalayo nxa udingwa umbuso South Africa umbungaphi bangavula kulapha bakubuntu olo uvele leZimbabwe. Ngokunjalo ke Nkomo, into le asingayithathi lula njengendlela ukuthi abantu babe lokhu besenza into zamadlwane belokhu bephikisana bedonselana bethi hey vaccine le abantu bebesifa ngomkhuhlane lo. So ngawo ke uhulumende uzithethe indlela zakhe zokuthi avikele abantu. Imithi le ithengwa ngemali Nkomo, ayisho imali encane, imali enkulu kakhulu ekhitshwa nguhulumende ethenga imithi le. Lanxa eminye yakhona iChina ezasincedisa, kodwa ke okwakhathesi imali siya ezaphuma lapha imali enkulu kakhulu ukuthi abantu basile, abantu bavikelwe emkhuhlaneni lo.